Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 29 kuLwezi 2020 ngo Kips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, sokuqhamuke umkhuhlane no COVID-19 kwesinye isikolo njalo kweZimbabwe. Inhlangothi zikahulumende zizama ukuhlenga abantu abangamathumi amathathu abadelekelwe ngumgodi bedinga igolide. Lokhu kuxokozela kukhetho lweMelika.
Into enhle ne-America nje idemocracy iyasebenza. Akukhethelekile ukuthi ngubani obusayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantwana besikolo abangamathumi amabili sebehlolwe batholakala belomkhuhlane we-COVID-19 e-Anderson Secondary School duzane ledolobho leGweru. Iphephandaba leChronic libika ukuba abezempilakahle sebefake ikilinika kuleyo ndawo bavalela abantwana laba ukuba bengayibona abazali babo. Lokhu kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 eJohn Tallaght High School duzane lakoBulawayo leMatopo Mission. Izikolo zavulwa ngompandula kulandela ukuvala kwazo ngombimbitho nguhulumende ozama ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. KweleZimbabwe abezempilakahle babika ukuba kulabantu abafika phose inkulungwane ezilithumi 9822 asebehlolwe batholakala belomkhuhlane lo, kuthi abafika phose inkulungwane eziyisitshiyangalombili lengxenye 8472 sebephephe kumkhuhlane we-COVID-19. Abafika phose amakhulu amabili sebabhubha. Inhlangothi zikahulumende ezijiyeneyo zizama ukuhlenga abantu abangamathumi amathathu abawele inhlabathi lamatshe emgodini we-Rand Mine eBindura ngeviki ephelileyo. Abantu laba bangena emgodini lo bedinga igolide abalithengisela abazisebenzela bodwa, hathi le nkampani kahulumende eFidelity Printers and Refineries. Ukuhlengwa kwabo kwenziwa ngesikhathi kusanda kwenzakala okufanayo esigodini okudilike umduli womgodi kwabhubha abantu abayisithupha. Kwehlule ukuba abantu laba bakhitshwe emgodini lo okuthiwa ngokankosikazi Sakhile Ndlovu. Asenelisanga ukukhuluma loMandlovu obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Abantwana balabo abalwa impi yenkululeko bekuZebra sebedinga imali yokunceda abazali babo abathi bahlupheka okumangalisayo. Umnumzana Mpho Ncube omunye wabakhokela kuhlelo lolu uthi bazama ukunceda ngesikhathi sekhefu leKhisimusi lokunye ungenza abazali babo bathuthuke.
Okusenze ukuthi sibumbe inhlanganiso yabantwana izizalwa zabantu labo abalwela inkululeko yeZimbabwe bekuhlangothi lweZebra neZap, ukuthi sibonile lapha eminyakeni eminingi la ukuthi abaningi babadala bethu bayahlupheka, bayagula abanye manje, abanye bayahlupheka, abanye banezifo ezengqondo esingathi phecelezi mental health issues, gabana zindlela zokuthi bathole usizo. So thina njengabantu abantwana babo sithe ngeke sibakhangele nje kuphela abadala behlupheka, bona bazinikela kangaka ekukhululeni ilizwe lethu iZimbabwe lona esesilikholisa namhlanje thina njengabantwana.
Singathi ke kuyini elikwenzayo ungasitshela nje amafutshane?
Inhlanganiso yethu ibheke ingatsha ezimbili. Olokuqala ngolwe welfare, inhlalakahle yabadala bethu labo. And kulolu hlelo sisanda kuphawula i-campaign yokuthola izimali zokuthi sibancede ngama-food hamper. Njengoba siya kuKhisimusi kunjenje, so sithe thina kungcono sibanjani siqoqe izimali from abantu abasisekelayo kule ama-food hamper esizawanikeza abadala laba ekhaya ngesikhathi seKhisimusi. So yiyo i-welfare side leyo. Bese kusiba lezomnotho, economic side, ukuthi njengabantwana bamaqhawe lawa sizafuna ukuthi singene kwezomnotho sibumbe inotho.
Yes, siyakuzwa sibili kakhulu. So ke abangafisa ukuthi befaka bakufakayo kumele benze.
Right, yeah. So sine GoFund campaign ikona GoFund me campaign. Iyabhoda iyasabalala ku-social media nakumaphephandaba sifafazile sayifaka lapho nxa abantu bangabefuna bangangithinta mina banikeze ilink to i-GoFund kumbe labo abayaziyo abakwaziyo ukuya khona ku-GoFund ungafika usetshe ukuthi nje Zipra Veterans Xmas hamper iyophuma ubusulandile ucofe nje ulandile nje abantu basinike lokho abangasinika khona even nje uyazi awukhathaleki ukuthi incane kungakanani uyazi nxa sihlangene sibaningi siphosela enkonxweni ibaningi imali yakho nxa sesiyibutha iyenceda abadala bethu abasimelayo uyazi bazinikela ukuze sikhululeke sipholise iZimbabwe namhlanje.
Phosa lokugcina baba.
Yee, hayi engayolokugcina baba engakujwe yilo leli ukuthi ngicela abantu please linqa lihlangana nani nesicelo sokuthi niphathise ku campaign le welfare campaign ye Khisimusi for abadala. Ngicela bakithi inhliziyo zivuleke niphosele lokho engabe linakho siyenceda abadala ekhaya.
Lo ngumnumzana Mphonqo ube umntwana womunye wabalela ilizwe leZimbabwe. Ubekhotha le Studio 7 eseLondon. Italele Supreme Court esabelene sePennsylvania lithi umongameli Donald Trump labanye bakhe behlulekile ukuveza ubuqili elithi benziwa libandla lamademocrats kukhetho olusanda kwenziwa endaweni le lapho umnumzana Joseph Biden anqobe khona uTrump ngamavoti afika phose inkulungwane ezilikhulu 80,000. Abahluli bedaleleli bavumelene izolo ukuthi akulalutho kudaba oluphanyekwe nguTrump lebandla lamaRepublicans elokuthi kulahlwe amavoti afika izigidi ezimbili 2 million abantu abavota ngeposo ikakhulu abakubandla lamademocrats. Ibandla lamaRepublicans bese limise okwesikhatshana ukuba kuqhubekele phambili ukulungiselela ukukhetha abantu abaziwa ngokuthi ngama-electors abaza kuya eWashington DC uyakhetha umongameli okusemthethweni. UTrump usezame ukuguqula impumela yokhetho lolu ezabelweni ezishiyeneyo esithi amademocrats axila kukhetho lolu. Kodwa imithethwandaba endaweni eziningi ithi akulalutho olutshengisa ukuthi ukhetho lolu lwaphekwaphekwa libandlaleli. Ababukele okwenzakalayo bathi uTrump ubecabanga ukuthi uzathola elinye ithuba lokuba abuse kule Melika kodwa uke phansi ngoba abantu abaningi basola indlela abuse ngayo kusukela ngomnyaka ka-2016. Umnumzana Busani Mbusontini odabuka eZimbabwe ohlala eNew York uthi uBiden uselungiselela ukungena esikhundleni noma uTrump edonsela muva.
I-democracy sisebenza indlela okumele isebenza ngakho, akusekho lelo okunye angakwenza ngoba usevumile ukuthi hayi uyavuma ukuthi i-transition iqhubekele phambili. Sizabona ukuthi abantu bakhe aba-current abasebenza ese-White House sebezasebenza labantu be-transition ka-president-elect uBiden. So akusekho vele asengakwenza. Okunye kanti senxa usekho ukuvala abantu amehlo ebesenza izinto ezingalunganga ngendlela. Ngathi singabona into abele akuzakhonsentrata ngayo amavikini abuyayo usezenza ama-pardon.
Uthi kusobala ukuba uBiden uthole amavoti amaningi elizweni lokhe jikelele njalo lama-electoral votes adlula okumele umuntu awazuze nxa ezangena esikhundleni sikamongameli.
Umuntu kumele nxa ukuthi ewine kuzamele awine i-popular vote kumbe lose i-popular vote kodwa as long ethole i-270 electoral votes. So ungakhangela laphana uHillary Clinton wawina i-popular vote kodwa waluza lokho kuthiwa i-electoral vote ama-representation la esikhuluma ngawo. So lo nyaka I think is the first time in a long time ukuthi wakhona umuntu awine i-popular vote njalo awine i-electoral vote. So uBiden uwine kokubili kodwa siyabona ukuthi uTrump yena uthi hayi kwakulama-vote laphana laphana laphana.
Umnumzana Peter Ngwenya laye uthi okwenzakala eMelika kuveza ukuba imithetho isebenza ngemfanelo.
Into enhle ngeAmerica nje idemocracy iyasebenza. Akukhetheleki ukuthi umbani obusayo. Umbani obusayo abakhaleli umuntu, bakhalela nje ukuthi nawe usebenze. Kusho ukuthi kungumsebenzi lapha, kunikeza umsebenzi. Constitution yawo inhle kabi. Siyayibongela ngathi igcwala nje amazwe wonke.
Umnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF uthi okwehlele uTrump akufani lalokho okwehlela owayengumongameli uRobert Mugabe ngokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2008 lapho anqotshwa nguMorgan Tsvangirai owayekhokela ibandla le-MDCT.
Olwe America uBiden uwinile nje okusegcekeni kodwa lwana uTrump uthi hayi ukhetho luqitshelezele. Yiku mehluko khona omuntu nowinileyo okusegcekeni njengoba popular vote le electoral vote yonke uBiden ube winile la, unlike lapha na contestant lo Mrs Clinton lapho owawina khona uClinton popular vote wase idliwa ku electoral college yama vote electoral college. So umehluko khona lapha na Mugabe waye kwakungela wina lapha, iwina ayingekho. Khathesi kuyachiyana kuze ne-America le kulaphana kwakungala wina, yile qiniso likhona lelo.
Okwamanje uTrump ukhangelelwe ukuba uzakhankasa eGeorgia lapho kulabantu abancintisana kukhetho lokudinga amalunga edale le-Senate. Ucele ukuba kubalwe kutsha amavoti esabelweni lesi anqotshwe khona nguBiden. Indawo le ibisile iminyaka eminingi ibanjwe libandla lama-Republicans. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abedlula izigidi eziyisithupha 62.3 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19 emhlabeni wonke jikelele, kuthi abedlula 1.5 million sebabhubha. Kwele Melika sokubhubhe abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lengxenye 266,000. Kuzwekazi le-Afrika kulabantu abedlula izigidi ezimbili asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Sokwabhubha abedlula inkulungwane ezingamathumi amahlanu 51,000. UMike Tyson wagcina kudala kwezomdlalo weboxing unikelane loRoy Jones Jr. emdlalweni wasebekhulile abafisa ukuveza ubuciko babo kwezomdlalo lo. Kube nguJiki loBhanxa emdlalweni lo oveze ukuthi kuTyson lokho ekwazi ukuphosa incindi. Ibutho lakwele Ethiopia libika ukuthi seligombolozele isabelo seTigray ebesibanjwe yiTigray People's Liberation Front. Inkampani yezindaba eReuters ibika ukuthi abakhokhela abahlamuki laba bathi baza kuqhubekela phambili beliswana lebutho leli. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Namhla kuhlelo sixoxa lenyanga uMahlunga kanye noSikhathelenyathi ingcwethi kwezamasiko esintu. Sixoxa ngembiza yabobaba.
Enye lenye into isebenza ngokholo lwakho. Nxa ukholelwa ukuthi into leyo izangisiza la ngokuthi yena lo muntu okunika le nto akayi-abuse kakhulu lapha nxa ngisuka lapha ngisiya eZimbabwe ngihamba ngo-A1 kule ndawo lapho kuthiwa kuseDibiti ungafika endaweni yakhona abantu labana babekile imithi lyana emgwakweni nangangihlala ngisithi luluju lwenyu santi ngambona kungani kuyi-brown ezikuphini ngilinda ngathen sithi kumzawa wama sithenga uluju uthi asoluju lokhu ngumuthi wabantu abangoba awu yebo uthi kubanje kuyasebenza njengokutshona elangeni ilanga lidangala lapha liyatshisa uhlale elangeni njengakudisemba akuphambaniseki yini wathi angazi khazi bathi yimithi leyi ngiyakoba la ngezwa sebekhuluma ngayo kwenye iradio kuthiwa iduma FM ukuthi hambanini liye endaweni enje liyethenga into leyana linathe ngenkomtsho but unathe kuhlunga abuse engutsho ukuthi kuyasebenza but kusuka kube sokusiba khona abantu aba-abusayo umuntu into angayaziyo ngenxa yokuthi ufuna imali ebesethengisela abantu into engayisiyo yikho kwenza ukuthi abantu begcine bengani bayagive up kakhulu emithini ngoba uyahamba emuntwini kathi vele umuntu lozophandela imali kazi nix ngesihlahla avele kunikeza isihlahla esingasebenziyo yabona.
Ye, so sizwe ukuthi uJesus sesitholele inyanga ubambe manyathi khonapho sizwe ukuthi inyanga yethu sibuyile yini. Jesus
Yeah, we are ngizwa mahlungu.
Ngiyakuzwa Sibanzi.
Yeah, uyangizwa Thuli.
Yeah, kakhulu.
Yeah, ubusakhuluma laphana ngakuyilandise uthi abantu abaza kuwe kakhulu bangobaba babe sithini?
Babe khala kuyabe kusehlula ngapha emaxasi.
Yeah.
Ezinkinga ukuthi mayisiya khona amandla asekho kanjalo.
Akuchaze kakade ukuthi kwenziwa kuyini ngoba abalali bakulaleli siyakwazi babe khala kodwa ubachazele ukuthi kuncedani benza njani kufike kubenzeni nanani bakulaleli.
No, uyazi ukuthi ngakunenge ukudala lokho kwehlukene ngabantu ngoba umuntu abantu bahlangana nezinto ezihlukeneyo emhlabeni. Okunye kuthola ukuthi umuntu abantu babuya namabhilisi abo amaningi kakhulu ahlukileyo, omunye uthola ukuthi umuntu obothiwe ngo kanjani, omunye uthola ukuthi vele kwehlula mhlawumbe ngomzimba wakhe. Abanye ma ngikhangela kahle kahle mina mbonani lokudla kwalapha abakudla abantu bonana kuyabadayela lokho abantu abangamadoda izinto ezinjalo. Mhlawumbe lokusebenza kwabo lapha, you can never tell exactly, but kodwa inkinga le iningi kakhulu. Ngeke nze ngitsho ngomuntu oyedwa ukuthi ngithi mina ngifake igama elilodwa ehlanganisa wonke umuntu nalo kudala kuyi.
Kwakukhona yini lasendulo lokuthi obaba banikezwe imithi lokuthi bavusavuse obaba?
Lokho kwakukhona ngoba lekhona lapho kuvela khona ngithi. Kodwa into esikhathi esiningi mambona mina ngokudala ngokuthi ngikhayela ngomsebenzi namphila labantu nje. Into lengathi iyanda iya ngamandla nje. Ngazi silapha kulelizwe kakhulu futhi iya ngamandla kakhulu.
Ungabe utshile ukuthi ukudla lokho ngani kulama chemicals kosuya ke kutheni ke obaba?
Okunye kudala ukuthi umuntu sekwagula emkhuhlane le yabocansi, emkhuhlane eminingi le yabo STDs and stuff like that. Konkufana umuntu agula aphinda agula especially into yabo drop. Angithi? Kuzo yabo drop so herbs imkhuhlane njengaleyo angithi? Labo syphilis labo uvele kulokho ana kusuka umuntu ungabe lakugula adlule kikho. Hayi lo muntu usenenkinga empilo yakhe kusofunda uzithola indlela yokuziqinisa uzilungisa. Hayi ngathola umuntu elathwa imkhuhlane njengaleyo ungayiyela fast kuyelapheka kuphele into abuyele to normal, but ingahlala kakhulu kumlimazi ushiya iscar emzimbeni wakhe ukuthi nakusasa noma esezama ukuthi aye ngale emacansini kuyala shodinga ukuthi umuntu abe nembiza mhlawumbe yabemncedisa kanjalo. Baningi abantu asebephila manje ngezimbiza vele thola ukuthi kuyabheda ukuphila ngezimbiza kodwa ikhona futhi indlela esinkini. Sorry selandisa kakhulu mhlawumbe.
Hayi yikho esikufunayo ukuthi ulandise ngoba ngona ngowaziyo.
Ikhona zikhona indlela futhi esintwini othola ukuthi bazisebenzisa abantu abaningi. Ma uthe umuntu waba nenkinga enjalo sithatha amanyathelo ukuthi simlungisa buyele back to normal. Singalanda kahle kahle kuyavuma kakhulu ebantwini abaningi kuya ngokuthi nakhona mayengulowo mkhuhlane ukuthi wagula mhlawumbe ulo mkhuhlane nabanye abantu othola ukuthi umebhukayo kuma-medication abo TB kuyamhlaya vele konkwa. Omunye uthola ku-medication yabothukela kuyamhlaya khonkwana futhi uyabona into enjalo. Abantu abadalabo makuthi kade kuyi-medication yokuthi umuntu osekabothukela usele-medication yale ivele iyamshaya vele. So ngesikhathi esiningi abanye abantu bayathatha kosikhathi ukuthi uthole ukuthi umuntu la weakness yakhe edalwa mhlawumbe i-aftermath yomkhuhlane or whatever you want. Kwethola ukuthi umuntu akuthathe ngenye indlela yakhe mhlawumbe azethu ubothiwe bayakwenza lokhu abantu kodwa maze usiye emuntwini ufuna umuntu ohlanti ozakwazi ukuthi figure out ukuthi ahlekahle inkinga yakho kuyini isukele ngabuze kwanje uthole indlela okuyelaphisiya lapho. Kodwa lokho ukuthi abantu babekhona yini lasendulo umbuzo wakho ukuze xayena engisuke mpendulawona ukuthi babevele kukhona yini lasendulo ukuthi abantu babesebenzisa imbiza kwavela khona sawudola kuvela khona kwakuvele kukhona la kudala la kuphi umhlobo kwakukhona indlela ababayisebenzisayo ukuthi ngidala izibuzambuzi.
Hayi ke uhlelo lwethu luma lapha okwalamhlanje besilo Ezra Chisasibanda kanye lenyanga uMadlunga lomama uSikhathele Nyathi ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki
ezinamasiko wena.
Soku isikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Lingali tshona njani mthwakazo omuhle Zimbabwe omuhle, ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguMaigobe. Namhla kuhlelo sixoxa lobethutsunga owenhlanganiso ye-Itemba for Girls Trust. Sixoxa ngomkankaso we-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Bethu ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela umbono wakho ngokuqhakatheka kwalomkankaso.
Ngiyabonga kakhulu Mike ngethuba ongiphe lona. Siyazi sonke ukuthi sibhekane lobubi bodlame kubomama lamantombazane umhlaba wonke jikelele. Amalanga alithumi lasithupha lawa abekwa yi-United Nations ukuthi kukhankaswe ngodlame lokuhlukunyezwa kwabantu besifazane lamantombazane. Bayashaywa emakhaya, bayadlwengula indawo zonke, bayancitsha imali yokuthengela abantwana udla izinto ezinjalo. Amalanga lawa aqhakathekile kakhulu ngoba apha umhlaba wonke ithuba lokuthi bahlolisise njalo bakhulume ngokuhlukunyezwa kwabesifazane langembangela zakhona.
Awusitshela umbono wakho mayelana ngetheme yalomnyaka.
Injongo yalonyaka yomkhankaso we 16 days of activism against gender based violence iOrange the World. Ngaphansi kwayo kulezihloko ezine ezikhuluma ngezinto ezijiyeneyo ezingasiza ukuzama ukugwema lokuqeda udlame kwabesifazane ikakhulu ngalesi sikhathi se-COVID-19 lockdown. Okokuqala yifund imali. Kuyikukhankasa lokucela ukuthi ngaphezu kwemali ekhitshwayo eyokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 kumele kube le mali yokulwisana lodlame kwabesifazane. Isihloko sesibili yi-respond. Ngesikhathi se-COVID-19 lockdown kule mibiko eminingi ephathelane lamacala okuhlukunyezwa kwabesifazane. Ngakho ke elinye lelinye ilizwe liyakhuthazwa ukuthi lenze inhlelo response strategies zokusiza omama lamantombazana abayabe behlangane lodlame. Isihloko sesithathu yi-prevent, ukuvikela. Elinye lelinye ilizwe kumele libe lenhlelo ezokuvikela abasifazane lamantombazana ukuba udlame lungabehleli. Kumele kube lenhlelo zemfundiso kubobaba isikhathi sonke ukubachazela abesilisa labafana ngobubi bodlame. Isihloko sesithathu yi-collect. Data collection iqakathekile kakhulu. Kumele kubhalwe phansi ukwenzelo ukuthi abantu babe lolwazi lokuthi bangaki abantu besifazane lamantombazana abahlukunyezwayo.
Ubona ngani ingxabangxoza eyenzakala ezindlini iyaphambanisa na impilo zabatsha?
I-gender based violence iyaphambanisa abantwana abakhulela emakhaya ahlala elodlame bebona umama echaywa ethethiswa ekhala. Abantwana baba le psychological trauma. Okubi kwakhona ukuthi abantu abamnyama kabakholelwa ku-counseling, kodwa abantwana abakhula bebona udlame bayaphambaniseka engqondweni zabo bafuna usizo. Laba bale low self esteem, abenzi kuhle ezikolo, abadlali kuhle labanye abantwana, baba lenzondo abakhona ukuyikhuphela kwabanye abantwana ngokubachaya. Kwenzakala ukuthi kube yi-vicious circle yokuthi labo abakhule bebona udlame bagcina belodlame emulini zabo. Uma bengamantombazane bafuna ukuqinisela emendweni lodlame ngoba yikho nje abakwaziyo abakhule bekubona.
Silukandaba sesifikile emaphethelweni ohlelo lwethu lwabasakhulayo. Sithanda ukubonga ubethu Tsunga ngokungena kuhlelo. Lingakhohlwa phela Zulukandaba ukuthi sizodibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwethu lwe-Life Talk The Connection, uhlelo lwethu lwabasakhulayo lapha emsakazweni we-Studio 7 8-9 PM. Olevalisayo ngenjabulo, igama lami nguMaikobe. Sithokoze muhle Zimbabwe muhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe ungadinwa lakusasa. Soke isikhathi sohlelo lokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama nguNtungamile Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thande Kosintimkanhla. Usiphatheleni mfundisi.
Siyabingelelana bazalwana bathandekayo ngosuku lwanamhlanje lapho ehlangana khona lelizwi esilithola encwadini kaNumeri isahluko samashumi amabili lanye indima ezimbili eyesithupha lesithoba mune munye Numbers 21:6-9. Ufundeka kanje. UJehova wathuma izinyoka ezinesihlungu phakathi kwabantu zabaluma abantu. Abantu abaningi bakwa-Israyeli bafa. Verse 9. UMosi wenza inyoka yethusi wayibeka ensikeni, kwathi lapho inyoka imlumile umuntu, uma ebeyibheka inyoka yethusi wasinda. Zihlobo ezithandekileyo, indaba le singayikhangela sithi yimbali izinto ezenzakala ekadeni kudala singekho lathi kwamanye amazwe esingawaziyo ukuthi kwesinye isikhathi iwaphi. Okusalayo ayisikho ukuthi sasikhonombe sasingekho. Okuqakathekileyo ngamazwi wona lawo esiwabalileyo kumbe siwabalayo. Njengoba siyabala izinto eziningi ezizakala kwezinye izizwe, sifunde ukuthi impilo ihamba njani kulezo ndawo. Namhlanje sikhangela enye indaba eyisimangaliso eTestamentini elidala, indaba yenyuka yethusi. UNkulunkulu kasusi ubunzima esihlangana labo, kodwa usinika amandla ukuthi sibunqobe lobo bunzima. Nxa singabantu abaphilayo sahamba emhlabeni, sizahlangana lobunzima obumangalisayo. Kumele sidinge amandla lendlela zokunqoba lobo bunzima esiyabe sibhekane labo. UNkulunkulu kasoze avuke kwelinye ilanga athi lina lonke likholwa senakuhlangana lobunzima. Angikholwa ukuthi lokhu kungenzakala. UNkulunkulu uyavumela ukubana singene ebunzimeni obutshiyeneyo. Kwesinye isikhathi busiqede amandla lobo bunzima. Into eyabe ifuneka ayisikho kususwa kubunzima lobo esiyabe sikhangelane labo, okuswelakala ngamandla okubhekana lalobo bunzima obuyabe buphambi kwethu ngokukholwa elizweni lakhe. Nampa abantwana baka-Israyeli behamba besehlangala, kuthiwa uNkulunkulu wathuma izinyoka ukubana zibalume. Olunyiweyo wayesifa, kodwa ngakhangela inyoka eyayenziwe ngumosi ethusi wayephila. Sizabuya kuzo lezo zinyoka eseziluma thina sesedlule kubantwana bakaIsrayeli. Ilizwi lithi kwakufuneka olunyiweyo enze izopha lakhe lokukhangela inyoka leyo yethusi eyayenziwe ngumosi. Kumele sivule amehlo lengqondo zethu singangena ebunzimeni, sibone ukubana singaphuma kanjani kulobo bunzima. Singaphongukhala ukuthi lokhu kunzima kuyasisinda, kuyasehlula. Kumele sivule amehlo awenyama lamehlo angaphakathi ukuthi kuyini singakwenza ukubana sinqobe lobo bunzima. Singayekela ukwenza njalo lezo zinyuka engithe sizazithinta zizasiqeda. Kasivuleni amehlo ethu sibone ubunzima esibhekane labo. Nxa sesibone lobo bunzima esibhekane labo, sizabona ukubana uNkulunkulu ukhona. Singakhangela kuye, uzasisiza sikhulekeni. Baba Thixo engcwele, sicela ukubana uvule amehlo lengqondo zethu ukuthi ubunzima esihlana labo wena nguwe ongasisiza kubo. NgoJesu ngiyakhuleka, amen.
Kulohlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyathemba lokuthi utshone kahle uNtungameli Nkomo, siyabonga.
Zenkosi, ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Lo libingelelayo nguNtombiyelanga isibongo sakoKhumalo, ngokuzalwa ngiphuma eVictoria Falls eMkhosana. UNtombi uqale ukucula ngo-2017 la engikhiphe khona i-albhamu yami yokuqala egospeli engayibiza ngokuthi Ubaba Wangithuma Ezweni. Ngase ngikhipha i-albhamu yami yesibili njalo futhi egospeli ethi Shintsha Ukwenza Kwakho. Lo nyaka 2020 ngikhiphe i-albhamu ye-disco ethi Ngikhala Ngo-Ben 10. I-albhamu yami yesithathu leyo engiyikhiphileyo, but ku-disco engiyokuqala.
lami ngibona ngathi konke kusahamba kahle angaboni solo angaboni lutho olubi abantu bayangisupporta kakhulu especially album yeDiswe ngathi abantu bayajabulele kakhulu 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 bayayithanda ngiyabonga.
Namhla besilomculi uNtombi Yelanga Khumalo. Singakugqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebeselazo. Sokuqhamuke umkhuhlane weCOVID-19 eAnderson Secondary School kweZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesa ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo 6:30 a.m.